le contract ekhoyo ukuthi uwa isebenze lesivela asiwe mali yokuyajayiva please. Kwane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iyenze. Kule zinto okumele uzithenge. Either i-land basically for housing. So kumele ngithenge i-stand. I-stand esena siyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele. Njalo uparliament anytime ngangiyona ibuyise ukuthi ngiprovesa iyabe ngisibe ukuthi kuthi zikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempitshe i-agreement. Kodwa okunye esasikubone ukuthi mina yinje. This is not the first one. Ikhona yezimoto nesayijwayo. Mina nabanye abambalwa engibaziyo. Sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zikiphele izimali lezo zibhadale izikweletu. Ngenxa yokuthi kwakuthiwa sinikoleyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale. Abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi-ke thina njengabethu ubuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikweledo lezi ziyabhadala.
Ye, kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikweledo lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha.
Ye, izikweledo kuzakwenza ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani kuzakwenza ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu baba uDube yikuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala. Ngoba ubaba uPhulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe ukuthi hayi kakungene uNcube kumbe kungene umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uPhulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000. Loba yena kungasizi ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye esibili. Uzathi ephuma lapho ethwele ibhemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yonaleyo ngoba sokusiba yinto yemali. Yikho lapho esikhala khona kakhulu thina njenge-Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye, lapha-ke uNcube akuthoyo baba Phulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini baba?
Ethu iposition yethu ibusi ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ile-collateral abenze kelokho abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali ngoba ngizokhuluma i-point of view ukuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona $200. That is a valid point because I'm going to be able to say, I'm going to be able to say, I'm going to be able to say, in a comfortable way. So, I'm going to be able to say, I'm going to be able to say, I'm going to be able to say, so into end kakhulu mina ngivumelana nozulu ukuthi into le kayibanjwanga ngendlela bekumele kanje ngcono siphiwe izimali ezingasemalona ama-back pay okumele bawaphe umuntu osebenzileyo. So yikho thina kolokho esingakukhuthaza but ekugcineni abantu abakuyibo abaphethe intambo yibo abadecide ukuthi into le imali yena sizaninika njani bayasiqela njengokuthile ngoba why should I end up having a loan khona kumele ukuthi ngavele in the first place bangibhadale imali abangi-owayo. Kodwa thina njenge-TPC i-commitment yethu ukubana nxa kumele imali zibuyiselwe according to the contract kumele zibuyiselwe njalo kumele zisetshenziswe ngendlela ukwenzela ukuthi mzukwana bekulanda bathole une-asset engakhava isikweletu zimaleso.
Nxa kukuthi bale mali enje oPhulu labanye pho idale lephalamende sebeyakhuluma njani bethi uminister onje ule mali eyingaka okumele ayibisele kurhulumente kababotshwanga khonapho ukuthi sebenamathiselwe emdulini lapho.
Ye lapha bafakwe izayeke lapha babudube izanu vele ihlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu baphiwe 500,000 kuthiwa i-opposition ithethe ama-40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila njalo ithi babophanise imisila injalo khulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. Sokugcwele kamakhomane emlonyeni yaboPhulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kabusakhulumeke ibikwazi izanu kwenye ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge-40,000 then yona izanu singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele nxa bethethi 500,000 sokungathi kuqondi. So yikubotshaniswa imisila ukubotshwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo abakhuze oPhulu labo kumele abakhuze khona abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili.
Phosele ukugcina baba Phulu.
Yeah, mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kutshengisa ukuthi iCCC iyaphendula imibuzo lethiwa bathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi ama-press conference ukuze bachathise ukuthi kuhamba njani. Thina siloku sinayo unembeza sibona kulungile ukuthi uzula buze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadana. Imali emaminithi 500,000 akunamuntu ongakutshela ukuthi yavela kuyiphi i-budget. There's a problem, kumele kubuzwe. Nizabona nge-budget debate, imibuzo yaleyo minister we-record issue kukhona nokudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo, ama-500,000 so forth, kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngayo. So ndizabona ukuthi asilazo kizayele ngoba sizababuza eyethu imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate. So angeke kube yinto esivamayo ukuthi zibuze imibuzo, kodwa le imali engaziwayo ukuthi yavela ngayo kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngayo.